Abantu abaphila legciwane bathole iqatha kakhulu, ikakhulu nxa kubuya esigabeni semalaria. Ngibona ngathi khonokho kuqakathekiswa, ikakhulu omama abazithweleyo, ikakhulu abantwana. Umuntu ole-HIV uvele amasotsha akhe omzimba phansi, ukubanjwa vele yimalaria imtshaya okwedlula abanye abantu ingathi luswazi olukhulu. Khonokho kuqakathekile, ayisiyo malaria yodwa, yindaba ye-Ebola futhi ngibona ngathi ayibanjwanga kuhle, ngoba ngibone sesincediswa kakhulukazana ngamazwe aphezulu, ama-first world countries. Khonokhana kuqondanga. Kufanele bona abe-African Union babe yibo abagijima phambili. Thina sile nhlanhla uNkulunkulu usixolele ngapha e-Southern Africa, ayizange itshaye. Kodwa mhla ezatshaya, futhi ukuthi iyabe sitshaye i-Africa yonke. Kufanele sazi ukubambana, sazi ukuphuma le strategy. Anizange ngikubone kusenzakala khonoku. Sazi ukuhlanganisa futhi leli lizwe lilakho laleli lilakho, kuhlanganise kubumbe okungaphilisa abantu be-Africa. Khonoku mbona ngathi kuqakathekile ukuthi babuyele bakukhangele futhi, ngoba kuzaphinda kwenzakala.
Kodwa bona abantu abaphila le gcikwane lengculaza bayakwazi kuhle yini ukuqathanisa ukuthi bengabe bephethwe nguphi umkhuhlane ngesikhathi esitshiyeneyo?
Hhayi, okwakhathisa abantu ngathi ulwazi lwabo selukuzinga eliphezulu. Osekuswelakala kakhulu ngazathi imithi yona leyi, bese kubuya ama-facility ngitsho izakhiwo, bese kuswelakala njalo izisebenzi. Ubuningi bazo bukhanye buyibo buhluphayo ukuthi hhayi balutshwana. Kodwa hhayi, abantu ama-services sebewazi, awe-primary health care sebewazi ukuthi inxanye lalokhu kufanele ngiye ngaphi, nxani lalokhu kufanele ngaphi. Okwehlulayo kuphela ngumkhonomo wakhona apha nje, ukuthi abantu bayasilela ezimalini lapho ukuthi bayefinyelela lapho abafanele bethole uncedo khona. Yikho engicina ngisithi abakhokheli bethu, amaminista ethu, abe lokuhlakanipha, abe lokulwisa sibi lapho emaphalamenti ukuthi amabhajethi aqanse, amabhajethi nayebuya angabi ngamasalaries kuphela, abe ngokudinga lokho okufunekayo ukuthi kulwisane le mkhuhlane yonke leyi. Kube le mfundiso njalo ebantwini isikhathi sonke, ingami qalisa ebantwaneni besikolo isiya kumaklabhu, ingena emachurchi, isiya phezulu. Yikho okudingakalayo.